Indebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Balambulela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolesihlanu mhla ka 10 Mabasa 2020 ngu-Pastor Jeremiah. Endaweni zethu lamhlanje
sinqusane singosomabhizimisi, sinqusane lamadokotela, amanesi, abezisonto labaseduzane abaphandle kwelizwe kodwa belezihlobo lapha koBulawayo, abake bahlala koBulawayo, abanakakela ukuthi uBulawayo uphila kanjani.
uBulawayo lamhlanje usungule uhlelo lesihloko esithi I am for Bulawayo fighting COVID-19. Esibhedlela se-Ekhuruleni emzameni yokudinga imali lempahla engasetshenziswa ekulwiseni leli gciwane.
Bengenza ama-single bengakaze ngilize i-album, bengenza ama-single tracks kuphela. Ngize ngayenza i-album last year, yiyo leka 2019 eyaphuma, isihloko sendaba sithi badala kuhleko sentegweni.
Uhlelo Woza Fight lamhlanje sihamba lomculi we-Zim Dancehall osaqathulayo umjazo Fireman. Inani lasebefunyane lilegciwane le-coronavirus emhlabeni jikelele selisedlula isigidi lengxenye 1,622,167. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. uBulawayo lamhlanje usungule uhlelo lesihloko esithi I am for Bulawayo fighting COVID-19 esibhedlela se-Ekhuruleni emzameni yokudinga imali lempahla ezazetshenziswa ekulwiseni igciwane leli emhlubulweni weMandebeleni ngemva kokuthatha komphefumulo womuntu oyedwa kuleli dolobho. uAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Osomabhizimusi bakoBulawayo, abamabandla okholo, izikhwicamfundo, abezempilakahle lozulu jikelele bebethe gwaqa esibhedlela se-Ekhuruleni besungula uhlelo lokuzama ukuhlanganisa imali lempahla ehlukeneyo abazayisebenzisa ukumelana lokumemetheka kwegcikwane le-COVID-19 eMandebeleni. Umgcinisihlalo we-IM4 Bulawayo, uMnumzana Busisa Moyo, uchasisa kabanzi ngohlelo lwabo lolu.
Thina ngabe singabe I am uBulawayo fighting COVID-19. Sinxusane siziqhuku ezitshiyeneyo kodwa sikhangele injongo nye, sikhangele ukusebenza mayelana ngengcolaza le ethe yaphatha umhlaba jikelele ye-COVID-19. Sinxusane singosomabhizimisi, sinxusane lamadokotela, amanesi, abezisonto, labanye nje abakhona koBulawayo, labaseduzane abaphandle kwelizwe kodwa belezihlobo lapha koBulawayo, abake bahlala koBulawayo, abanakakela ukuthi uBulawayo uphila kanjani, ukuthi sivimbe sincedisane njalo ukulwisana lengculaza le COVID-19. Yikho esikukhangeleyo, yikho esikusebenzayo. Siyanxusa uzulu wonke ukuthi masisebenze ndawonye njengoBulawayo omuhle, sincedisane ningi amadokotela, yiwo amaqhawe yethu kuleyi impi, amanesi ethu, labanye nje abasebenza kwezokuphila kahle le health sector, yibo esibakhangele ukuthi bazasihambela phambili. Okwakathesi nxa sisebenza, sisebenza silalela bona ukuthi kuyini okudingakalayo ukuthi sivimbe lowo umkhuhlane obangelwa yi-COVID-19. Ukuthi kudingakala imbheda na, kudingakala ama-mask la okugqoka, ama-gloves lokunye okuthiyeneyo, ukuthi sibancedise, sikhuthazane lalaba abaphandle abayenelisayo ukuthola ezinye izinto esingasazitholi lapha eZimbabwe, sincedisane ukuthi izinto lezo zibuye, ukuthi nxa sesilwisana lawo umkhuhlane lo obangelwa yi-COVID-19 sibe lakho konke okudingakalayo. Siyabonga.
Umfundisi uSensi Banda oyingxenye yale inhlanganiso emele amakholwa uthi kuyisitshengiselo sokuba abantu bebambene bazanqoba.
Ukuqaliswa namhlanje komsebenzi
obekwe ngabantu bakobulawayo okulwisa nalogcubane lo COVID 99 luqhakathekile njalo lokuthi namhlanje umsebenzi usungulwe wonke umuntu ekhona ebulenjini abane njalo bekhona ekusileni esibhedlela kuyisithengiselo njalo lesibonakaliso sokuthi abantu bakobulawayo abakhona lapha edrobheni labangaphandle kwelizwe nxa behlanganisa ingqondo zabo bahlangana bonke bengakhangela ukuthi lo muntu uvela kuliphi ibandla kumbe lo muntu umhlobo uphi kodwa behlanganisa ukuthi balisana lento eyodwa bayakwanisa ukunqoba njalo lokuphumelela ngakho kuyathokozisa kakhulu ukuthi namhlanje umsebenzi usuhlunguliwe njalo sikhangelela ukuthi sona isibhedlela esekusileni siyophakama laso siqalise ukusebenza silwisana lalomkhuhlane osuhlasele isizwe sonke njalo kweni into ethokozisayo ukuthi umsebenzi kawukhangelanga kuphela esibhedlela kodwa ukhangelela ngaphandle ukuthi banenge abantu abazabulawa yindlala ngenxa yokuthi bengasakwanisi ukuya emsebenzini nalaba ade bedobhadobha ngokuthengisa base behlezi ngkhaya ngakho kuyadingakala ukudla kungena ezindlini kuncediswa abantu kwenzela ukuthi abantwana labadala bekwanise ukuthola ukudla okokuthi bengagcini bebulawa yindlala bengabulawa ngalo mkhuhlane
Emandebeleni akukabi lesibhedlela sokonga abantu abafunyana belegcikwane le-COVID-19 kumbe ukuhlolwa ukuba balalo loba hatshi. Ugatsha lukahulumende lwezempilakahle selethule umbiko oveza ukuba undoda owabulawa yi-COVID-19 kobulawayo ngomgqibelo obhubhele esibhedlela seMathadei ulwazi lokuthi ulomkhuhlane we-coronavirus lutholakale esevele esetshonile kanjalo kufunyenwe ukuthi wahlangana labantu abangamachumi amane lasikhombisa abakhangelelwe ukuhlolwa ukuba abathelelwanga na leli gcikwane. Lapho abehlala khona eqala ukugula sekuvinjiwe akula muntu ophumayo longenayo ngaphandle kwabezempilakahle sebekuquarantine izisebenzi ezilithumi lantathu zeMathadei ezazimonga lazo sezivalelwe undoda lo ubikwa ebeleminyaka engamachumi ayisikhombisa lasificamunemunye igama lakhe alikaziswa umphakathi kodwa isidumbu sakhe sibikwa sesichisiwe kulandelwa imithetho yokubeka labo bantu ababulawa yi-COVID-19. Isakhamuzi sakobulawayo unkosazana Linda Sibanda usola ukuphunyiswa egcekeni kolwazi oluphathelane lale imfa yakuqala kuleli dolobho.
Indaba kababa lo obhubhileyo okuthiwa kade lo mkhuhlane we-COVID-19 ngiyibona ngani yindaba embisibili ngoba kubuhlungu ebantwini abahlali kwakobulawayo abezimbabwe nje jikelele ngoba into kade kumele yenzakale yikuthi wonke umuntu ayaziswe ukuba ubaba yena lo ngubani khona abantu bazaphumela egcekeni bazifisi bathestwe.
EZimbabwe lumkhuhlane usuthethe imphefumulo yabantu besilisa abathathu loba nje emandebeleni kungela sibhedlela esilakho ukonga kumbe ukuhlola igcikwane le-COVID-19. Kusenjalo ikhansile edolobho lakobulawayo isingene kulanga lesithathu lokuhamba ichela idolobho ngemithi ngalesi sikhathi sokulandelwa kweziqondiso zikahulumende zokwalisa abantu ukuhamba-hamba emizameni yokuvimba ukuthelelwana kwegcikwane le-coronavirus. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ekusileni hospital ngingu-Anastasia Ndlovu.
Izifundi zemakolitini ezenhlanganiso yeZimbabwe National Students Union zeNASU zamukele ngenjabulo uhlelo lokuqhuba izifundo zisebenzisa indlela zemishina yakulezi nsuku ezebulenjini kodwa zicela uhulumende ukubana ancede zitholise usizo lokwehlisa indleko zokwenza lezi zifundo ebulenjini. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ngesikhathi ilizwe liphakathi kweziqondiso zikahulumende zokwalisa abantu ukuhamba-hamba mahlayana behlale ezindlini emizameni yokuvikela ukuthelelwana komkhuhlane we-COVID-19 uhlelo lwe-lockdown, izifundizo ezithwele nzima ngoba zingasenelisi ukuqhubeka ngezifundo. Izikolo zebanga laphansi zisavaliwe kungazakali ukuba sizavulwa nini, kodwa abezikolo zebanga laphezulu baphiwa ithuba lokufunda kusetshenziswa ubulembu be-internet, i-e-learning. Kodwa abezinasu bakhala ngokuthi lanxa izifundo zebulenjini ziluncedo, uDube ukuthi ayisizo zonke ezizakwanelisa indleko yokuya ebulenjini, ikakhulu ezisemaphandleni ezikhatshana lamadolobho. Okugcizelwe umkhokeleli wezinasu uMnumzana Takutswa Ngaziwore.
Siyathaba ngalokhu, kodwa kuqakathekile ukuthi sibekwazi ukuthi izifundi eZimbabwe ziphanjaniswa yisimo somnotho okwenza i-intanethi ithole ngabalutshwane. Lokho akuvumelani lesekelo sombuso welizwe. Amakhampani aweza ukukhulumisa ngabe ayangenela kube ledatha labantu esikolo sele imini.
Umsekeli wakhe unkosazana Talent Madaba laye uthi abazali abanengi bebengalungelanga ukuvala kwezikolo, kungakho bathwele nzima ukubhadalela indleko yokuya ebulenjini. Esinye sezifundi zekolishini uNtokozo Mpala uthi inhlupho abahlangana lazo ziningi, ikakhulu ukuhlawulela indleko yalolu hlelo.
Sonke safisa ukuthi njengabantwana beZimbabwe sifunde ngesikhathi lese-lockdown, kodwa ama-challenges esihlangana lawo ukuthi ayisiyo yonke umntwana oza-afford ukuthenga ama-data bundles ngoba adura lezi nsuku. Ayisiyo yonke umntwana olefoni, ole-smartphone ukuthi uzakwanisa ukuthi la engene ku-inthanethi efenze i-learning labanye abantwana.
Uthi njalo laba ababalisi ayisibo bonke abalayo imitshina yokuthi baqhube izifundo bengekhaya.
Enenye into ekhona futhi ukuthi ama-lecturer, ayisiwo wonke ama-lecturer aserious into lezi e-learning. Amanye ama-lecturer awakwazi lelo ukuthi kuhamba njani, abakwazi ukuthi bazaqalisela ngaphi.
Imizamo yokukhuluma lomphathi ntambo obona ngezemfundo uMnumzana Amon Murira yehlule, kodwa kumaviki adluleyo uhulumende wethule imbiko ethi abenza izifundo zamakolishi kumele basebenzise indlela zakulezi nsuku ukuqhubeka ngezifundo. Imizamo yokukhuluma lomphathi ntambo obona ngezemfundo uMnumzana Amos Murira yehlule, kodwa kumaviki adluleyo uhulumende wethule umbiko othi abenza izifundo zemakolishini kumele basebenzise indlela zakulezi nsuku ukuqhubeka ngezifundo. Kusenjalo, namhlanje eZimbabwe lingene kulanga lesithumi lambili abantu besezindlini phansi kweziqondiso zikahulumende zohlelo lwakhe lokuvikela ukuthelelwana komkhuhlane we-COVID-19 olwe-lockdown. Abantu abaningi bathi ngabakubonayo kusenzakala elizweni, i-lockdown le ilakho ukuqheliswa amalanga njengalokho okwenzakale kwele-South Africa. Imele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Inani lasebefunyelele legciwane le-coronavirus emhlabeni jikelele selisedlula isigidi lengxenye 1,622,167. IMelika ilenkulungwane ezingamakhulu phose amahlanu 467,182. Emhlabeni jikelele sebezinkulungwane ezingamashumi phose alikhulu 97,264 asebebulewe ngolu mkhuhlane. Emazweni awezwekazi le-Afrika sebezinkulungwane phose ezilishumi lambili 11,943 asebefunyenwe belegciwane le-coronavirus. I-South Africa iyakhokhela ekubeni lenani eliphezulu lasebefunyenwe belegciwane leli esebefika inkulungwane phose ezimbili 1,934, lilandelwa ngele-Algeria elilenkulungwane edlula kancane eyodwa lingxenye 1,666. I-COVID-19 isibulele abangamakhulu edlula kancane ayisithupha 608 ezwekazi le-Afrika. Kunjalo nje eleZimbabwe lingene kulanga lesithumi lanye lokulandelwa kweziqondiso zohlelo lukahulumende olwe-lockdown lwamaviki amathathu. Usiba lukhulu wedolobho lakoBulawayo uNkosikazi Judith Ncube wethule inkuthazo yakhe yokulandelwa kwalezi ziqondiso.
Liqiniso ukuthi kulo muntu othonileyo owakoBulawayo, kanjalo sisalindele nje ukuzwisisa ngalokhu langalokhuyana asikakuzwa kuhle, kodwa kube se eMaterday. Thanda ukuthi ngithi silusizi ngalokho okwenzakeleyo kumuli, silusizi ngalokho okwenzakeleyo ebantwini bakoBulawayo ngobube ingxenye yethu, silusizi kusibhedlela sethu esemathadei ngalokho kwenzakeleyo. Esikuloyisayo ikuthi abantu benanzelele ukuthi nxa kuthiwa into liyathelelwana. Esicela sithathe ukucetshiswa ngumongameli ukuthi abantu kabahlale ngemakhaya, ngoba uyabungakwazi ukuthi uhlangana lobani, uyabungakwazi ukuthi ubani ulani nxa umkhanyele, ngenxa yokuthi mhlawumbe ngelihlo lenyama akula lutho ongalubona, kodwa kanti uyabusondele wabambana weyama emntwini katulakho, ubusukuthwala ubuye lakho emzini wakho, ubusukuthwala ubuye lakho ngakini, ubusukuthwala uhambe lakho ebanganini, ukuthwala ukuhambe lakho emsebenzini. Kungakho sithanda ukuthi sicebise kakhulu ukuthi asithatheni ukucetshiswa ngumongameli, ukucetshiswa ngabe healthy, ukuthi sihlale ngemakhaya. Mhlawumbe ulaka lolu olomkhuhlanelo lungedlula, sisinde kikho lokhu okukhanya sokuqeda abantu. Bengicela ke njengomeli wenu lapha kuprovinsi yakoBulawayo ukuthi asinanzeleleni, siyekele ukube sisiyalelale, asihlaleni phansi. Yebo ye kulokudinga impuphu, nxa sithe sayizwa emalayinini wonalana, umuntu emekhathana ungathintani vele lomunye, lingaqali ukuthintana. Kuyikucebisa kwabazempilo, kuyikucebisa kobukhokheli ukuthi kasikunanzeleleni lokho, singalimali. Ngiyabonga.
Lowo unkosikazi Judith Ncube, usibalukhulu wedolobho lakoBulawayo, kunkuthazo yakhe ngomkhuhlane we-coronavirus.
Ezivela kwamanye amazwe ngamafishane lilo Mike Hove. Umfanekiso wevideo othethwe ngabezindaba abe-Associated Press izolo kubonakale izisebenzi ezigebha amathuna edolobheni le-Hart Island e-New York, okungcwaba ababulelwe ngumkhuhlane we-coronavirus abangathathwanga yizihlobo ukuze kwehliswe inani lesidumbu ezigcinwe kumamochari ngalesi sikhathi soduko lokuhlaselwa kakubi kwe-New York yi-COVID-19. Umongameli Salva Kiir South Sudan wethule umbiko wakhe oqhakathekileyo phezu komkhuhlane owe-coronavirus, egcizelela ukuthi ngempela sokufunyenywe abantu abathathu bakuqala kulelo lizwe abalegciwane le-coronavirus. Usomabhizimusi odumileyo wakwele Nigeria, umnumzana Aliko Dangote, ubikwa eyakhe isibhedlela esinemibhede engamakhulu amahlanu 500 lapho okungongiwa khona abalomkhuhlane owe-coronavirus edolobheni le-Kano lapho azalelwa khona. Sizigqiba ke lapha esivela kwamanye amazwe. Lilami uMaikobe.
Izizalwane zeZimbabwe leSouth Africa sizethule ukukhathazeka okukhulu ngokwanda kwamathuba okulahlekelwa yimisebenzi ngemva kohlelo lwe-lockdown osolwengezelelwe ngamanye amaviki amabili amankampani evaliwe ngenxa yomkhuhlane we-coronavirus. UBenedict Mhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kweleSouth Africa.
Sekuphela amaviki amabili amankampani amaningi evalwe ngci, iningi lezizalwane zeZimbabwe zivalelwe ezindlini kweleSouth Africa ngenxa yi-coronavirus. Sekulokhu sabela ukuthi kuyathi kuphela iningi selahlekelwe imisebenzi. Izizalwane zeZimbabwe, umnumzana Gretman Mkhwebu, ukhuthaza izizalwane zeZimbabwe ukuthi ziqale ukukhanda amanye amacebo ukuziphilisa ngaphandle kokuqatshwa. Futhi isikhathi sokwesaba ukuhlekwa sisedlule.
Ngiyathanda nje ukuba nguthekwane, ngiye lapha emadampini okulahlwa khona izinto lezinye nje ezilahlwa ngabelungu, ingaba insimbi, planka, izicephu zamathayilo kunye nje engibona ngikuthandile, bese ngikuvusela mhlawumbe ngokukhalipha okuthile. Kube kutsha yinto nje engiyenza sonke lesikhathi, mhla uphelwe ngumsebenzi wazi ukuthi ngezandla zami lezi ngaphila. Musa
umnumzana Mokhethi Nkomo uthi sekusegcekeni ukuthi vele amanye amankampani azahlafadalale ngemva kwalezi nsuku evaliwe.
Ama-companies zamaningi azabe engayenzanga mali, okungasiza sithole futhi abanye abantu abaningi bakithi bephelwa imisebenzi ngoba ama-companies bo okanye abelungu bengela mali zokubabhadala. Abantwana ekhaya ma ungaholanga abalakudla, wena ola mali yerenti khona la eGoli.
umnumzana Richard Moyo uthi yena vele useqalile ukuzilungiselela.
Nami ngiyathatha amakhabothi kakhulu la ngasemalokishini. Bese ngiyakhona ukulungisa, ngilungise bese ngiyakuthengisa ke konke nje lesivalo zama door frame ngiyenza njalo nje sengifunde kakhulu. Hayi angisalali ngendlala, thola ngamasenti nyana uziphilise ungadiphende ekusebenzeni.
Umnumzana Kolema Moyo odabuka ePlumtree eNyabane komqanjelo uthi vele liphutha elikhulu kakhulu ukuthi umuntu athembele ukuthini uzaqatshwa ukuze aphile.
Asike sifundeni nje ukuthi siphile nomsebenzi wezandla obalulekileyo, singasweli amaplans ukuziphilisa nomsebenzi uphele ucine lempilo yakho ungasakwazi ukuthi wenzani ngayo ngenxa yokuthi wena ubhekelela imali ephuma emlungwini. Siyaphila ngaphandle kokusebenza sihula, ukubhekabheka sicotshacotsha okunye okuyizinto sidobhadobha ukuthi sikwazi ukuthi sikhavise kwezinye indawo.
Amankampani athengisa impahla abalisa i-Edgars asehlamemezela ukuthi kungenzeka ehluleke ukuvula indawo zokudlela lezokuhlala izethekeli lapho kusebenza khona abeZimbabwe abaningi. Akulaqiniso ukuthi zizavula zisebenze kuhle na njengoba leli gciwane lizabe lokho lisidla ubhedu engevikezayo. Abaphila ngokuthengisa ezitaladeni labo kukhanya bazaba lohlupho njengoba abantu sebesesaba ukuthenga ukudla okungavikelwanga. Iningi labasebenza ezindlini bebevele sebemisiwe ngesikhathi abantu bevalelwa ezindlini ngoba belungu besithi bayesaba ukuthi bazabathelela leli gciwane emijoveni abahamba ngayo. Melesilo 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapho.
Kwezemidlalo sezivanile ihlelo ezokuhlasela amafutha ikakhulu kwabesifazane ngesikhathi abantu belandela iziqondiso zikahulumende zokuthi behlale emakhaya njengendlela yokwenqabela ukumemetheka lokuthelelwana kwegciwane le-coronavirus. Yintethele zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ilizwe leZimbabwe lithethe isinqumo sokuba abantu behlale ezindlini ukuze kuvikelwe ukumemetheka kwegciwane le-corona lona eselisabalele umhlaba wonke jikelele. Ukuthathwa kwalesi sinqumo kudale ukuba kumiswe ezemidlalo kuvalwe njalo le ndawo ezokwakha lokwehlisa umzimba ama-gym. Lesi simo sesidale ukuba kube khona abantu asebeqale inhlelo zokwakha lokwehlisa umzimba besezindlini zabo abakubiza besithi lockdown exercise challenge. Umhlali wedolobha lakoBulawayo unkosikazi Emma Nximalo uthi ukutshona ehlezi endlini sekumenze wathola isikhathi ukuba iqale uhlelo lokuba laye izame ukwehlisa umzimba.
So bengihlala sithi ngizabuya exercise and lose the weight kodwa nxa yokuthi bengishona ngibhizi qine ngasabatholanga ithuba lokuthi ngijima. So ilockdown ithe iqasa ngazitshela ukuthi ngingahlala endlini ngenzela ukuthi ngizaba isidudla kakhulu. So ngaqasa u-exercise sengize ngaba labanye abangani bami esikhuluma kubo-Facebook, WhatsApp labo abane-exercise ezindlini zabo sesingakwanisa ukuthi sihlangane sibe one ndawo exercise. So
umfundisi uJet Mosmoyo uthi isikhathi se-lockdown lithuba elokuba imuli ziqeje isikhathi zindawonye okuyinto engasavamanga ngenxa yemisebenzi kanye lesikolo.
Isihlobo esithandekayo sisemakhaya lapho esivuka khona sihleli singenzi lutho. Isikhathi esinazo ukuthi stay home, be safe. That's the only medicine which we have been given. Ungavuka ekuseni, yenza okwenzayo, ube lesikhathi esihle sokuthandaza nabantwana bakho, lihlale phansi makufanele likhuleke, likhuleke, makufanele lihlale li-exercise, li-exercise, isikhathi esihle lesi somndeni. Pray, libe nethemba.
Ohlala esigodlweni iHarare unkosazana Laxmi Peterson uthi kuqakathekile ukuba abantu bephatheke kunhlelo ezokwakha ukuqinisa lokwehlisa umzimba ngesikhathi bengavunyelwa ukuphuma ezindlini.
Due to health and safety concerns around the world, I'm here to encourage.
Ngenxa yokuthi umhlaba wonke ukhathazekile ngodaba lwempilakahle lokukhuseleka kwabo, mina ngikhuthaza abantu ukuba baphatheke kunhlelo ezokwakha lokwehlisa imizimba njalo. Lokhu abantu bengakwenza loba okwemizuzu emihlanu nje kuphela ngesikhathi besaqala ukuze imizimba ingadelelwa yimikhuhlane.
Izizalwane zeZimbabwe zilawe ukuba zihlale ezindlini zingaphumi kusukela mhla zingamajumi amathathu ngenyanga edlileyo kaMbimbitho kusiyafika mhla zilitshumi lathoba mune munye ngalinyanga kaMabasa. Ngiyimele Studio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Woza Friday lamhlanje sihamba nomculi weZim Dancehall osacathulayo umjazo Fireman ephethe idlalaze lakhe lakuqala. Untungameli Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Umjazo fireman yinsizwa edabuka esikhalangeni ecula ikwele South Africa. Nansi izethula ngokugcweleyo.
Mina igama nguNjabulo Justice Moyo. Igama lomculo bangibiza ngamjazo. Ndabuka esigabeni sako Ingwe eFlant eZimbabwe. Umculo wami udlala nesikhalanga ngenxa yokuthi bengifuna nami ukuthi ngiphakamise abakhalanga babekhona.
Uwe ipapo sakadakwa sakavuka bulibuholo sivaka matumba galile kahingwe tichiluka makorokoro atamsikwa. Ibago sitolo kahingwe takaguluma isetilo yeti nabo mtawini pagwizi takagufuka takaguluma nova wabantwana tibabata mugwizi sebachayila chini sile imi mundala ngindala chini sile imi magakula muna
uqale nini ukuhlabela
2015 so kusho ukuthi bengenza ama single bengakaze release i album bengenza ama single tracks kuphela ngize ngayenza i album last year iyo lela 2019 eyaphuma esoko sendaba sithi badala kuhekho sentekweni
idlala teleli lilengoma eziyisishiyagalombili ezigoqela ethi kuhekho se bafundisi banasi January to December kanye lale ethi mandala yangu akuphoselwa ukugcina njazo utsho lokuthi abangafuna ukuthenga idlalahle lakho bangakuthola ngaphi njalo njani.
Inamba ngitholakala ku 062 018 9401 iWhatsApp and then eyokufuna 0633829229 ku Facebook yatholakala mjazo Ntandiwe Hoba ku Instagram mjazo Twitter mjazo usho ukuthi na ku YouTube mjazo zonke izinto nje mjazo bangathi mjazo ngiyatholakala khona dobo musale bakalanga bakanaka doboka kwazo musale
uphuma ke enkundleni umjazo fireman ngale
uhlelo lethu lalamhlanje wathi sikhangeleyo ebesinazo lamhlanje ubulawayo usungule uhlelo olwelesihloko esithi IM4 bulawayo fighting COVID-19 esibhedlela se-Ekurhuleni emizameni yokudinga imali lempahla engasetshenziswa ekulwisweni leli gciwane. Uhlelo Woza Friday namhlanje besihamba lomculi wezindenzo osacathulayo umjazi wafireman. Siligqiba ke lapha uhlelo lethu lalamhlanje olivalelisayo ngu-Praxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.